Toku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC loZulu weZimbabwe jikelele bebethe gwaqa enkundleni yeHarare Showgrounds lamhlanje emkhosini wokukhumbula impilo kaMui owayengumkhokheli webandla leMDC uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ngakwelinye icele umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wokukhumbula uTsvangirai esithi wayengumuntu owayezinikele kakhulu kuntuthuko yelizwe. Inhlanganiso ezibalisa e-African Union le-SADC zisolwa ngokulalela ukukhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akula nqabanqoza kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC loZulu weZimbabwe jikelele bebethe gwaqa enkundleni yeHarare Showgrounds lamhlanje emini emkhosini wokukhumbula impilo kaMui uMnumzana Morgan Tsvangirai owaba ngumkhokheli webandla leMDC libunjwa. UTsvangirai ubhubhe ngomnyaka odluleyo mhla ka 14 Nhlolanja ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhosi oqoqwe ngabebandla leMDC ubuthanisa bomdeni kaTsvangirai lomfelokazi wakhe, inkokheli yonke ebandla leli nabasekeli balo. Bekuhlatshelwa kugiywa emkhosini lo lapho okunxuswe hatshi abebandla leli kuphela kodwa labenhlanganiso ezehlukeneyo zenhlangothi zonke zempilo okugoqela ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Iningi elikhulume emkhosini lo ngempilo kaMui belincoma okwamagama liveza ukuthi limkhumbula njengeqhawe elenelisa ukumelana lombuso oncindezelo owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ilunga ledale lesenethi engowe-MDC unkosikazi Dorcas Sibanda yena wasebenza loTsvangirai esakhokhela inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU uthi kulusizi ukuthi zisebenzi namhlanje zibhekane nenhlupho eziningi ngoba kulawo zawamela ngendlela uTsvangirai ayisima ngayo.
Namhlanje ilanga liqakathekileyo lapha esikhumbula khona ubaba uDr. Richard Morgan Tsvangirai. Mina ngiyamkhumbula ubaba kakhulu ngoba ngisebenze la ekusela ngincane. Mina ngikuzaru yena esikhokhela ku-ZCTU ngoba izaru phela iZimbabwe Amalgamated Railway Union railways yena esikhokhela ku-ZCTU because automatically we were also singamalunga awe-ZCTU. So ngiyakhumbula kakhulu imfundiso yakhe, indlela ayesikhokhela ngayo ngesikhathi soneso, wayesikhokhela ngendlela eziphezulu, engumuntu efuna ukubona iZimbabwe ekhululekileyo.
Uqhubeke ethi uZulu weZimbabwe jikelele laye wancedakala kakhulu ngemsebenzi lobukhokheli bukaTsvangirai owazinikela impilo yakhe ukuze athuthukise impilo yabantu bonke. Uqhubeke ethi uMui wenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe. UZulu owayeselamba esephila ngokuyathenga ukudla emazweni angumakhelwane wasutha lapho angena uhulumende womanyano leZANU-PF.
IZimbabwe yonke jikelele kumele uvumelane laye ukuthi uvumelane lami ukuthi ngesikhathi sikababa uTsvangirai wayenza wangena kwi-inclusive government engangenanga fully, but kwakwanisa ukuthi umuntu wonke esikhwameni sakhe abe le-US dollar. Umuntu wonke wakwanisa ukuthi adle ekhululekile emzini wakhe, athole imali ahole ekhululekile. echelesile so yimsebenzi kababa uMthangray umsebenzi ukhokhela kababa uMthangray namhla siyamkhumbula sonke sibuthene khona pha siyamkhumbula sikhumbula imsebenzi yakhe yonke nale emihle
ekhuluma emkhosini lo umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthe uThwangirayi liqhawe elingathandabuzwayo elasebenzela ukumanyanisa isizwe kanye lempilo zabantu jikelele uChamisa uthe uThwangirayi wazinikela ukutshaya lokubotshwa ezandleni zikahulumende weZANU-PF elula amalungelo oluntu lalapho esegulela ukufa uthi kwaba yisifiso sikaThwangirayi sokuthi ukhulunyisane phakathi kweZANU-PF leMDC ngemva kokukhitshwa kukamgabe embusweni njengendlela yokumanyanisa isizwe
Kudala wangitshayela ucingo ngelanga uMnangagwa egcotshwa esithi ngihambe ngiyemmela emkhosini lo ngoba wayenqosiwe njengoba babevumelene leZANU-PF ukuthi bazabambana owesikhatshana kulungiselelwa isimo esifanele ukhetho oluhlanzekileyo. Umdala uThwangirayi wafa eyindoda eyayidanile ngoba walahliswa kulokho ababekuvumelene lohulumende weZANU-PF.
Abantu abaningi abakade bekulomkhosi bebabaza ngokuthi ilizwe lilahlekele ngumkhokheli owayengelanketha betshabi ngoba wayezimisele ukukhulumisana labebandla bezanu-PF ngelani lokuthi babemhlukuluza loba ukumthuka. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wokukhumbula uThwangirayi esithi wayengumuntu owayezinikele kakhulu elizweni lakhe njalo elwela ukubambana kanye lombuso okhululekileyo. Ngokunjalo uMnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambe iqhaza ekwakhiweni kwelizwe. Abaningi abaphendule umbiko kaMnangagwa enkundleni yeTwitter bamchothozile kakhulu besithi kuyamangalisa ukuthi usengakhuluma kuhle ngoThwangirayi lamhlanje khona uhulumende wakhe weZANU-PF wayehlala emhlambaza esithi ungumthengisi kanti njalo embopha njalo nje. Komunye umnyaka uMnumzana Thwangirayi wachaywa ngamapholisa aphosa ambulala. Sixoxe lo mgcini sihlalo MDC unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Siyabezwa amazwi akhe lawo akhulumileyo njalo ukuncoma akwenze ubaba uThwangirayi akunobileyo kumqoto. Kodwa udubo esilalo yikuthi uduba ngokuthi athi akhulume into enhle lithi litshona ilanga usegenqulile usexothoza. So singeke sakuthatha njengento yokuthi singasayithakazelela achibo ngoba kasi samzwisisi ukuthi yena uvele nxa ekhuluma uyabe injongo yakhe ingeyani ngoba akasoze kusethusa ukuthi sizwe kuthona kuthiwe leyo Twitter lapho kubhalwe khona ayisiyo yakhe. Kodwa umncoma sekuncome kuhle.
Kodwa ubuhle bukaThwangirayi singathi uqalise ukububona nini uMnangagwa ngoba esaphila babetshona bemthethisa lapha bona uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bemhlambaza besithi ungumuntu omubi ungumthengisi njalo.
Ngimkhotholele yikho ngithe phambilini anginaqiniso lokuthi ukuloba kwakhe ulobe engumuntu omncomayo kumbe bekuyindlela yokusithunuka. Inkotholo lelitshoyo ngoba ubaba uThwangirayi lokhe waba nomkhokheli wethu webandla leMDC akula mnyaka nothi lapho esake sathi wake watshaywa ngumoya ngoba wayengotshaywayo ebotshwa ehlanjazwa etshelwa ubufebe yonke into imhlamba ekhona kuleli lizwe ubaba uThwangirayi yedlula yagcina singamagcobo.
Uthi njalo lesi yisikhathi sokubambana abantwana beZimbabwe babamba iqhaza baphakamise ilizwe elitheni ngalokho.
Thina njengemanza ne-MDC ukubambana lokhu esaqalisayo lumhlangano wethu sihlala sikhuluma ngendaba yokubambana ngendaba yokuthi kungazwakalwa kudlwangudlwangu. So lokhu afuna ukukwenza lokhu angikwazi ukuthi uvele ufuna ukuthini kodwa yena siqu sakhe akalanto yokubambana yena akufunayo yokuthi sonke simthandaze. sonqazi sithi sifuna ukuthi sikhulumisane. Unzima ukuthi ngithi mina uthintunga ungichaya wangikhiphilihlo usungikhiphilihlo ususithi kimi akubuye ehlale phansi sigumusane umlota kunguwe futhi ozabukhulumisa gumusana njani kakwenziwa njalo.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le MDC ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Kolunye udaba idale leparlamente seliqalile uhlelo lokukhetha amalunga ecommission ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Umlawuli wedale leparlamente wethule umbiko ekhuthaza uZulu ukuthi akhethe abantu afuna babe ngamalunga ali commission njalo bathumele amabizo abo edale leparlamente. Amalunga amakhomishini akhethwa nguZulu abe esevivinywa yidale leparlamente. Bekungabizwa uzwayo edolobheni leHarare lamhlanje lapho abatsha abakade bethakazelela ilanga lothando iSaint Valentine's Day begqoke impahla ezibomvu. UGibson Bebe usipha lolu daba eseHarare.
Endaweni zabavinkili ezamamo ezinjengabo isigethi lase Joiner City enzikini edolobho bekuphithizela abathandanayo bebonakala bethatha imfanekiso ukuthi abanye bebengabathi kabenelisi ukuthengela intombi lamajaha abo. Okumnandi ngelanga lalamhlanje ngenxa yesimo somnotho esingamanga kakuhle elizweni iningi lisebenzela nje ukutholisa imuli okungena ethunjini imali iqhubeka isilela elizweni kakhulu idwala lemelika elifunwa ngabosomabhizimusi abaningi lamavinkili kanti iholo liqhubeka lincipha nxa liqhathaniswa lendingeko zemuli kanye lokuqonga kwentengo yempahla lokudla okunye okwaqala ukukhweza kwentengo yamafutha ezimota. Kolunye njalo udaba umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ube lomhlangano labezigodlo zabameli bamazwe ahlukeneyo kweleZimbabwe ekhuthaza amazwe abo ukuthi aqhathekise kulondoloza ukudlelwana obuzele leZimbabwe. Kunjalo nje okhokhela inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union athuza umnumzana Obert Masaraure umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esethethwa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Kodwa umthethwandaba awuzange waqhubekela ukuya ngaphi ngaleli cala wathi aphenduke edale ngenyanga ezayo ekambimbitho mhlaka-7. Ukuthi unobhala wenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union athuza umnumzana Robert Cherry laye umiswe phambi komthethandaba kamantshi owegoromonzi oseduzane leHarare namhlanje sithisha icala lokutshaya ipolisa. Yena-ke ube nenhlanhla yokutshela ukuba uzaqhubeka ethonisisa isuka emzini wakhe ngemva kokuvunyelwa ukubhadala imali yesibambiso sebheyi sekhulu lamadola i-$100. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi omunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa utshele inkokheli yeSADC ukuthi ukutshengisela okwenyanga edluleyo phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwakuvele kuqoqwe ngaphambilini ngabantu ababefuna ukugenqula uhulumende bebangela ingxabangxoza besebecatsha ngokukhwezwa kwentengo lokhu. UMasisi uthi uyavumelana lembono ethi kumele kwesulwe izijeziso zomnotho ama-sanctions ayetheswa ilizwe leZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kule Botswana.
Ekhuluma egcekeni lendiza mchina elese Serizakama International Airport ngemva kokufika evela emhlanganweni we-African Union EAU oyenzelwe kwele Ethiopia, umongameli Masisi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bazwisise ukuthi udaba lweZimbabwe lusuka ngaphi lusiya ngaphi. Uthi bese-Ethiopia bahlangane njengenkokheli ngaphansi komanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa owe-SADC lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abachathekele ngezahlakalo zenyanga edluleyo lapho kubulewe abantu ekutshengiseleni ngokungayi emsebenzini phezu kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Umasisi uthi batshelwe ukuthi abantu laba batshengisela bevika ngokukhwezwa kwentengo yamafutha kodwa babevele belenjongo yokudala umona phambilini kwesaziso zokukhwezwa kwentengo yamafutha.
Ngokuxwayisa isimo esikhona, uMnangagwa wasitshela ukuthi kwakuvele kube khona inhloso yokudala umonakalo. Wachasisa lokuthi ngemva kokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda, intengo yawo yasala iphansi okudlula amazwe amaningi awesadaka.
Umasisi uthi uyavumelana lombono wenkokheli enengi esadik ukuthi izijeziso zomnotho ezafakelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika kumele ziyesulwe. Uthi iZimbabwe ayingeke iphumelele uma ilokhu iphethe ijoko lezijeziso zomnotho ngoba isehluleka ngitsho lokuboleka imali kunhlanganiso ezinkulu ezifana le-IMF kanye labo World Bank.
Uma ungavunyelwa ukweleda kumbe ungena kumnotho welizwe lonke jikelele, kusuka kube nzima ukuthi ube lelizwe elilomnotho ophumelelayo. Ngiyasekela ngokupheleleyo ukwesulwa kwesijeziso eZimbabwe. IZimbabwe ephumelelayo inhle kithi njengeBotswana ngoba okwenzakalayo kibo lathi kuyasiphatha.
Umasisi uthi izalwane zeBotswana zazisenelisa ukuthumela abantwana esikolo eZimbabwe lelo lizwe lingakabhekani lobunzima bomumo bomnotho. Omunye weZimbabwe ocubungula ezombusazwe eseHebron, umnumzana Edwin Dube uthi noma nje emhlonipha umasisi, kuyadanisa ukuthi iSADC iqhubeka ingelamazinyo.
Ngokukhulunywa ngumongameli Masisi akumangalisi ngoba ingoma yenkokheli yeSADC asiqali kukuzo. Kukhanya uMnangagwa convinced them ukuthi abantu not uhulumende yibo abaphambanisayo ngesikhathi sama-protests. Siyazi ukuthi inkokheli yeSADC kufanele ikhanya isekelana, yikho besibona ngenkulumo kaMasisi.
Kodwa uMasisi uthi bavumelene ukuthi kube lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lemithetho yonke engaphansi kwesisekelo sombuso weZimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa wathuma izithunywa ezigoqela umnumzana Patrick Chinamasa ukuthi zihambe amazwe aseSADC bechasisa ngomumo okhona eZimbabwe njalo benika isiqiniseko sokuthi akulanto eyethusayo ngemva kokubulawa kwabantu ababetshengisela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama Women's Round Table sixoxa ngezothando ngaleli langa lele Valentine's Day. Kambe inhlupho zesimo selizweni zingabe ziphambanise ukuthakazelela leli langa na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ekuqhubekeni kokungahlaliseki kwezombusazwe, uZulu uphakathi kokudana okwadalwa ngumanyano weSADC kanye lowe African Union kulandela umbiko wethulwe phambilini komhlangano weviki edluleyo lapho lezi nhlanganiso ezithele eZimbabwe liphakathi komhlahlandlela wentuthuko. Akuzange kukhulunywe ngocuku lwamasosha lamapholisa kumbe khona ukusola okwenzakala ngenyanga edluleyo. Lokho sokuthiye iningi leZimbabwe lesithi selifana lentandane ezingela uzinakekelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo endawonye lomnumzana Dinizulu Macaphulana onguye osungula lingxoxo.
Kuyisifundo esitsha babugandi kodwa esidala ukuthi abantu beZimbabwe nabantu beAfrika jikelele bakwazi ukuthi SADC lawa labo AU lawa njengokuthi kukaNyerere kudala ngamaklabhu
ama tyrants abuthana khona ukuthi azikelane lokuthi abalekele intando yabantu. Ngakho uchapho leZimbabwe kumele libe kwazi ukuthi lulodwa, kumele balwe impi yabo yenkululeko, ngoba umbuso okhona kathesi eZimbabwe ngaphandle kokuthi umbuso wabamnyama, abantu abalwela inkululeko, ngumbuso wecolonialism, ngumbuso wodlame, ngumbuso wokuhlukuluza abantu. Ngakho impi ephambi kwabantu beZimbabwe yimpi yenkululeko.
Nanto ke udaba Mnumzana Moyo, wena uthini ngomanyano lo weSADC kunye lweAfrican Union ikakhulu nxa sikhangele ukwenzakala eZimbabwe?
Ye, njengoba ekubeka nje uDinizulu Gandhi, ababusi nxa behlangene laphansi kuba lidale kumbe iklabhu yababusi bese bekhangela abantu bonke ababuswayo eAfrika ukuthi hayi laba ngabantu bethu siyababusa. Yikho-ke nxa abantu bekhonona kungabe kuseZimbabwe kungabe kungapha, ababusi labana basuke babone uhlupho lolu ngelihlo lababusi ukuthi laba ngabantu bethu sebefuna ukuvusa ikhanda. Yikho-ke bona basuka bexhase kumbe besapote lowo ongathi ufuna ukuhlokomelwa ngabantu, abakhangeli ukuthi abantu labo bona uvele yena ubaphethe njani. Njengoba ethile uDinizulu kuyisifundo esitsha kwabanye, kodwa kade bevele belandela into lezi. Thina abanye sasikukhangela ukuthi singawubanga umsindo singazibhala incwadi esadakile e-U zizafuka zivalwe nje kube kubale baphendule ngeyabo indlela bakwehlise bakuse phansi okwinto kwankona loba thina besikubona kwinto ephezulu. Nxa ilizwe lihamba bona imota zuka ziduma ababusa bebusa, nxa ufuna ukubona ukuthi bayangenela ukuthi umuntu obuswayo akhitshwe, bangenela masinya okudlula umuntu obusayo ehlukuluza bonabo bantu.
Mnumzana Macaphulana, nxa sikhangele okuke kwayenzakala phambilini, siyabona ukubana iSADC kunye lo manyano we-African Union zike zaphathisa sibili iZimbabwe, sabona kusiba lo hulumende womanyano. Kanti kathesi ke kungani inhlanganiso lezi zingani zithatha icele likamongameli Mnangagwa?
Ungasiza kuhle khonaphana ubone ukuthi besisekela laphana eZimbabwe bencedisa ukwakha uhulumende womanyano, babevikela umgabe, kwakungayisikho ukuthi bathuthukisa kumbe basekela abantu abadlathikisayo. Ukukhuthala kwabo khonaphana besiza besitha kubanjani kusetshenze, babevikela umbuso komgabe owawusuwile, owawusuluwehlulwe ngumkhonomi njalo owawunqotshiwe ekhethweni. Akumangalisi babeze laphana ukuzosekela njengoba de sisithi isakhamuzi sakithi lapha ukuthi babezovikela omunye ilunga ledale labo lababusi base-Afrika babengazosekela abantu beZimbabwe. Ngakho-ke abantu bakithi kumele babe lesibindi, abantu be-Afrika bonke babekwazi ukuthi inkokheli lezi zibambene, abantu labo kababambane basizane ukuthi kungahlaselwa beZimbabwe abe-South Africa labo basekele, kungahlaselwa be-Mozambique abeZimbabwe basekele. Ukubambana kwabantu base-Afrika ngaphandle kwenkokheli zabo lezi ezibusa ngodlame kuzakwenza ukuthi imibuso iguquke, lale imibuso yokuthi kathi ibhizinisi ekhona e-Afrika. Kumele izizalwane ze-Afrika zabantu kazana zibambane kuqala ukwenzela ukuthi umbusa kahle uze e-Afrika. Otherwise okwenzekayo ukuthi ziyaqhubeka nezinkokheli zimanyene zinyathezela phansi abantu base-Afrika.
Ya, Mnumzana Moyo, nxa sikhangele udaba lweZimbabwe lungaphela njani nxa kungela amanye amazwe ancedisa njengalokho esesikubonile oSADC lo-AU bengancedisi? Ikhona yini indlela engayenzakala ukuthi zona izizalwane zeZimbabwe zibe yizo ezizincedisayo?
Ye, khona kunzima kodwa kulula. Utshilo uDinizulu ukuthi ngo-2008 babuya betatazela ngoba babona ukuthi umgaba wayezethelela. So okwamanje nxa bebona umbuso lo okhona eZimbabwe owezanu-P F ungekho under threat, uzibusela kuhle, baveleka basoze bangeneli. Sike sakubona kube le strike lesi sike saba khona ade sekukubi sibili, bangathi abake bachiselwa khonaphana. Kwathi sokuhazwe amasotha abantu bethuka babuyela engebhezini zabo njengofutho, kwaqalisa ukuthi sokubetha umoya. Hayi, even ukuthi buyani sikhulumisane lokhuyani ungakunanzelela kathesi sokuphansi kakhulu. Okusuke kwaba khona kwaba nzima yikuthi ungakhangela i-general election. Yiyo i-election ngokubona kwami eyahamba kuhle kakhulu kuZanu, yahamba kubi kakhulu kuma-opposition. IZanu itshela ukuthi yona ephalamende laphana ivele ile majority enkulu, lowa bekhuluma bafuna ukukhuluma lalo ujahu uChamisa babe sitsho nje ngokubona kwami ukuthi hayi baqhuba isikhathi ukuthi laye ethi hayi abantu labana bafuna ukukhuluma lami. zikuye sabisa lokhana ukuthi ungayenza so siza kwenza so. So abantu beZimbabwe bale ndlela ezimbili ukuthi bani wethu hayi ukuthi sesiluma umbhobho ngamazinyo kumbe wethu hayi umbhobho uyalimaza azilindele olunye ukhetho. So ichoice zangkhona zikhona apho.
Hello ke ngumnumzana Mthethu Selimoyo ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa endawonye lomnumzana Dinizulu Macaphulana enye njalo ingcwethi kwezombusazo. Intatheli izindaba ezimbalwa ezixoxela umsakazo weStudio 7 zithi uhulumende kaMongameli Mnangagwa ulakho ukubumba imithetho ezavimba ukwethulwa kwezindaba nguZulu ebulenjini bokuxhumana obugoqela obeFacebook, iTwitter lokunye okufanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Njabulo Ncube okunhlanganiso ekhankasela ukukhululeka kwamaphephandaba lemisakazo eVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Silokhu sabe ukuthi sizaqalisa ukuthi sithaye izandla ukuthi sokuzalwe umntwana omusha kodwa itholakale ukuthi khona umntwana lo ozaliweyo inyamazana. Inyamazana ezabuya ukuthi khona isilume esilimazi. So simelele ukuthi sifayise ukuthi siwubone lo mthetho ukuthi uminjani awulamazinyo abukhali njenge ayibhaleyi okusethiwa isisesulwa.
Siyabona njalo ukuthi lake lanika imbono yenu kodwa libona zani-ke imbono yenu izathathwa yini kumbe lalichitha nje isikhathi?
Imbono yethu siyifikisile kulokhu abakuthi ngama-consultative meetings abekhona kodwa ngendlela ebesibona ngayo abakhokheli behulumende ikakhulu be-Ministry of Information abebekhangelela ngayo njalo bekhangelela phansi izithunywa zethu nxa zithi lazo zipresenta ama-position paper ethu akusithembisi ukuthi khona konke ebesikufuna kuzatholakala kule imithetho emithathu.
Yes, siyabona njalo ukuthi kukhanya ngazani uhulumende ufuna ukunqamekela lapho ukuthi kuvalwe kumbe kuvinjwe kakhulu lokho kuthiwa yi-social media, akunjalweni?
Ya, silekwesaba okunjalo ukuthi khona umthetho omunye waleyo mthetho emithathu owafuna ukuthi bayifake ngabe likhangelele khonokho ukuthi khona yeluse ukusetshenziswa kwe-social media.
Alo ke ngumnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale leCentral Committee yebandla lezanu PF uthi uNcube labanye bakhe besaba umnyama ongelampisi.
Nxa usenza into epheleleyo engelansolo phakathi engelakuganga phakathi akulanto kumele uyesabe. Nxa uvele unesazela sokuthi uyaganga uqala ukwesaba. Kanti yindaba bengamelelanga ukubona ukuthi uhulumende uzalani sikucubungule sokukhona sokuphambi kwethu sonke kodwa wena usuhle ugidimele ukuthi kona sicabangele ukuthi kona sebefuna ukuvala lokuyalokuyalokana kungenxa yani khona ukuthi kuzavele kulokuganga ukuthi izondolo okwenzayo ikususesaba.
Kodwa wena ubona ngizani kungaphumani-ke khonokho okuzalungiswa nguhulumende babaju?
Into emele iphume labana yikuthi kona i-social media sonke siyayifuna iqakathekile nxa siyisebenzisa ngendlela eqondileyo kodwa nxa sisebenzisa ngendlela ekuganga ebisa ukuzondana ebisa ukuhlukumezana sokusiba yinto embi-ke khonapho antiyabona. So into omele yenzakale ukuthi uhulumende kabuye le mithetho ezenza ukuthi laba abasebenzisa i-social media ngendlela eqondileyo. Sila ama-family groups khonapha ku-social media, sila ama-church group ku-social media, sila abangani group nje singabangani ku-social media and siqhubana le information eqondileyo kuba yinto enhle. Kodwa nxa mina senza pokuvuka nje sengiposta ngithi umthembo kasekho wena uphila. So ngikugangake kulokho. Umuntu enza njalo kumele ajezise.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga ledale leCentral Committee yebandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele inhloko zendaba. ibandla leMDC lamhlanje belithe gwaqa enkundleni yeHarare Showgrounds elikhumbula umuyi owayengumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.